Mangumboni sikumbo oemthwakazi Republic Park sikhathazeke kakhulu ngokuhla lentolongweni kwama members ethu awemthwakazi Republic Park angu 9 aseqedinya ngayonke bese kambi ama lawyer ethu hayihambise udaba e High Court ekumavika amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail kuze kube la namhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngeyinye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe
amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo ibandla lemthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa
yesiyananzelela ukuthi nsuku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga emthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Gold Court khonoko sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court so insuku eziningi vele siyaliswa khona ukungena e-court and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya
ikusasa-ke ngebandla lemthwakazi Republic Party
sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo sisiyacelisa ukuthi kube le matshi ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hhayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame yiphi imizamo ngaze basibophe ngaze basibulale hhayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi i-MRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha eMathebeleland kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebeleland wonke kunye lasemiklensi.